Ngiyabonga. Thina njengemthonjeni Women's Forum ngonyaka odlulileyo siqalise uhlelo kumbe umkhankaso okade ukhangelane lokulungisa kumbe ukuqeda indaba zodlame mayelana ngamacansi emsebenzini njalo lezikolo ezimbili eZimbabwe. Sisebenzise lama-university njalo lamankampani amabili sikhangele kakhulu udlame olumayelana lamacansi. Sisebenza njalo ngalowo msebenzi sasekhulumisana ledale lephalamenti ekuthini umthetho okhangelane kakhulu lezisebenzi eZimbabwe umumithe okulutshwana kakhulu mayelana ngodlame olwenzakala emacansini. Njalo nxa solwenzakale lolo dlame uhulumende kumbe umthetho weZimbabwe owezisebenzi ubukuthatha njengalinye icala nje elenziweyo elingafana lokutshontsha imali kumbe lokungavuyi emsebenzini. Lesikhangelele umthetho womhlaba jikelele owe-International Labour Organization esithi ngu-Convention 190. Iphalamende iphendulile ngo-April yathi kuqakathekile ukuthi ihambe endaweni kumbe iZimbabwe yonke nje idingisisa ukuthi udaba lokuhlukumezwa kwamacansi lubhahe kangakanani.
Kuyini elifisa ukuthi kwenziwe kube le mthetho enjani lokungenqabeli kumele kokuhlukuluswa emacansini?
Thina sifisa ukuthi uhulumende weZimbabwe waqala abe lomthetho kumbe bakhande umthetho okhangelane lezisebenzi okhuluma ngokuhlukuluzwa kwabantu ngasemacansini emsebenzini. Akube isobala, akube yebhahla. Kube segcekeni ukuthi nxa umuntu esemsebenzini kuyini umsebenzi, ngoba umsebenzi siyalandela ukuthi abantu abaningi sebezisebenzi eZimbabwe. Ama-cross-border traders abanye bathengisemstikeni ananzelele ukuthi labo bantu bayasebenza. Ananzelele ukuthi umntwana ofundele ukuthi aye emsebenzini usemsebenzini. Umkazana osendlini yami kube yakho esebenza umuntu osemsebenzini. Abantu abasebenza besemaplazini bengama-casual workers kumbe ama-seasonal workers bangabantu abasemsebenzini. Sifuna uhulumende futhi ananzelele ukuthi ukuhlukumeza umuntu ngokwamacansi kube yinto ebophisayo umuntu ayefika sibili. Sikhangela njalo i-compensation ukuthi umuntu nxa usuhlukumeze ngokusemacansini kumbe wawuxotshiwe umhlukumezile ngokuthi ngedaba yokuthi wayalala cansi kumbe lahlukumezana ngokwamacansi kube le ndlela yokubhadala lowo muntu i-counseling kumbe ukhulumisane labanye abantu. Sifisa ukuthi umthetho unanzelele khonoko nokuthi mina njengomandlovu nxa sengikhuhlumezile ngikhahlumezile emsebenzini angifuni wonke umuntu akwazi ukuthi hayi umelisa bambambi ke usajoni, ngoba indaba zocansi ziyinto esensitive eyangisayo ebhidliza isimilo somuntu. So sifisa ukuthi umthetho unanzelele ukuthi kakube yinto inkampani nxa ilungisa isidaba leli kayilungisise ngendlela efihlekileyo njalo eyenza umuntu asale elobuntu bakhe ehlonipheka emphakathini.